Ekhuluma emhlanganweni wokuhlolisisa ukuzimisela kwengatha zikahulumende ekulwisaneni lalo mkhuhlane, umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bed Nkoncube ukhuthaze ugatsha lwe-social welfare uthi lwabele uzulu ukudla kulohlonzi kungela kubandlulula. Uncube uthi uke wavakatshela kuwa-20 Kwanda South lapho izakhamizi ebezikhala ngokuthi amabele eziwaholayo awonakele.
Besithi yena ukudla abakulinywayo kunjani amabele abolile. So-ke besicela ukukorrekthe khona lokho masinyana, bebekhala ngokubana amabele anjani awonakile. Masinikeni wonke umuntu because government asikhethi umuntu ngabe uyizanupile ngabe i-MDC.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo unkosazana Sithandazile Bhebhe osebenza kugatsha le-social welfare uthi bazamile ukuthi kwengezwe ukudla okuphiwa abantu kusukela nyakenye kodwa kwehlula.
We did request for 615.3 metric tons which is around 13,000 and 26,000 engathi sicela ukuthi zi-edelwe on the 9,000 lesiyifidayo so that we get to around 22,000 households. Sikhangele ukuthi i-situation that we are in especially sikhangele indaba ze-COVID-19 abantu abaningi they've become vulnerable.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Thulani Moyo yena osebenza ofisini kasikomithi.
Siyakwamukela ukudla kuyabuya loba nje tshengisela afanaka kumswaneli kunganikumtshwana impuku ayisabuyi ngendlela esifuthisayo ikakhulu ama-suppliers ethu asenesikhathi engasifi impuku ngeyi ngumkoko lozaphalaza.
Unkosazana Sazini Ndlovu isakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi bahlaselwe indlala embi kakhulu ngoba bengavunanga kuhle emasimini.
Siphila ngokuthola amacimbi thina senelisa ukugola amacimbi abengenelisanga hhayi kunzima. Sikhangelele futhi lasenhleleni eziholisayo siholisa abantu abadala i-social welfare hhayi thina abatsha hhayi kulobuzima siphila ngamacimbi. Sibe sithintanisa yethukela ngempuphu kwindlela esiphila ngayo.
Umnumzana Dennis Moyo uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana ikakhulu intengo yempuphu kulakho ukudala indlala.
Ananzela le ndaba yale corona le engenileyo emashopu ama-prizes izinto sebekhweza santandwa usela control ye-prizes. Nxa unganakana umuntu ongasebenziyo ezathenga impuphu i-10 kg nge-$250 and umuntu wakhona engela access ukuthi ahambe phandle ayedinga imali. Ebantwini especially abaswelayo hayi kunzima kakhulu ukuthi enxa sesikhangele ukuthi lezi dumo sezingaba khona.
Ukansila weNandeni umnumzana Adam Bhebhe uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kumise ukusungulwa kwenhlelo zokulima ngokuthelezela esigabeni sakhe.
Kusiphazamisile sibili ngoba abantu abaningi ama-project asukama izingadi kade sile zingadi ezingu-6 ezifanele ukuthelwa nge-drip irrigation kusuke kuhama.
Ugatsha lukahulumente olubona ngokunakekelwa kukazulu olwe-social welfare luthi phakathi kwemizi efika phose 1,289,754 imizi ethola ukudla engaphansi kwe-10,009,645 esiqintini seGwanda osekujiyineng libhekane lendlala ikakhulu ngalesi sikhathi soqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje bayizigidi eziphose zingene kweziyisitshiyagalombili abadinga usizo lokudla kuleli ngenxa yendlala edalwe ukungani kuhle kwezulu eminyakeni edlulileyo. Kusenjalo kolunye udaba osoluthe izakhamizi emathiya emathetheni ziyimadolonzima imuli yakwesiphanda ikhala ezimathonsi ngemva kokubhutshelwa ngukhulu labazukulu bakhe ababili okucatshangelwa ukuba bangabe befakelwe itshefu ekudleni. Siqoqelo kansila wemathetheni umnumzana Stanford Kala othe bathithibele ngalesi sehlakalo.
UKovi Zonke kubhubhe abantwana ababili laye uVivi Zonke wasebhubha izolo kodwa ukhanyisele ukuthi umkhuhlane ade osulesikhathi ongasingaba leviki kumbe ezimbili wabaqalisa kukhanya bayaqubuka bayabulaya izusi baqubuke. Abantwana ababhubhileyo omunye kuthe ule 8 years omunye uku-ECD njalo kuseselo banye futhi ababili okukhanya basesibhedlela. Sikakubambi kuhle ngoba laba kwezempilakahle besalindele ukuthi mhlawumbe bangacubungula kukhanya ukuthi kuyini sibili kakukaphumi.
abazukulu babekiwe lamhlanje uthi ukhulu yena ukhangelela ukuthi abeke kusasa ababili abasesibhedlela kube kwabesesimweni esibi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.